neliqiniso sibili ngoba uyazi ukuthi izana PF iqonda imithetho eyokuhlawulisa kuphela. Indaba yokuswelakala kwemali esiphaleni selizwe i-National Treasury yenziwa ukuthi ama-companies amakhulu aqhatha abantu abaningi aletha izimali eziningi ezibhadala imithelo ama-corporate tax ama-payee eningi kawubisela amakhampani anjalo. So inkinga le yi-problem eyenziwa yi-ZANU-PF kwehluleka ukubusa kwe-ZANU-PF. Ngaba abantu laba abasestradini abazama ukuthi bazincedise ama-informal traders kaso umsebenzi lo ungazikhangele i-income yabo i-base i-minimum income yabo inzuzo yabo incane. So ngabe sibahlawulisa ngomanti babathenga imagrosa abathenga ima-supermarket ama-furniture kabathathe imali yakhona emthile yakhona ku-VAT ngale bengahluphani labantu abahluphekayo labo ngoba yibo abayenza ukuthi kube linkinga yakhona.
Kodwa-ke bakhona abathi bona umhlaba wonke jikelele uyabhadalisa i-tax abantu ababe bekumsebenzi etshiyeneyo ikakhulu nxa sikhangele ukubana eZimbabwe bona yabo abaku-informal sector yibo asebe baningi. Ungathini wena ngalabo abathi kulungile ukuthi bathexwe?
No, liqiniso ukuthi emhlabeni jikelele kodwa akulama-policies atshiyanayo. I-informalization ye-industry yethu thina ukugcwala kwabantu phandle emgwaqweni akwenziwayo ukuthi bafuna ukuba emgwaqweni yikuthi sekwehlule ukuthi bazize imisebenzi ama-factory avalwa. So mina ngithi mina kakukhangelisise ukuthi inzuzo yabo imi kanjani akube ne-threshold yokuthi nxa usestradeni okokuqala akula ma-records atshengisayo ukuthi uzuza imali enganani. Nxa kube lama-records je kodwa kakube ne-baseline yokuthi nxa umuntu ezuza imali engephansi kwama-income levels ahambena labantu abasebenzayo kungabi lepheleli kungabi lemithelo ngoba vele abasebebhadela ama-VAT leqiniso kodwa kabakho istrade ngenxa yokuthi bayathanda bangeniswa ngurhulumente ungakwazi ukuba le mthetho eletha inzuzo.
Ikhona yini indlela engayenziwa ngurhulumente ukuthi ayithole i-tax njengoba abantu laba bezisebenza?
Ye, leqiniso yikho phela ngisithi mina kuzakuba nzima ukuthi bayithole i-tax yakhona ngoba abantu bakhona kababhalisi. These are not formal trader. So akula ma-record. Indlela yokuzuza i-tax mnumzana ngeyokuthi i-industry mthetho wayo iphakame, i-formalization. Nxa bekwanisa ukuthi bele mthetho e-formalize laba abantu abasebenza ukuthi kube lama-records kuyanceda ngoba loba i-banking sibili imali bayese befake emabhanki baleke nama-account. Kodwa mina ngithi mina umama othengisa amatomatisi ku-fort laphana e-Harare station kasizaziza imali eningi engamkwanisa ukuthi abhadele umthelo ngapho kugcina abantu abakhe.
Kodwa yona indaba ye-tax asithi ingathathwa ebantwini ayingeke naye aphathisa ukuthi ivuselele umnotho kube leminye njalo imisebenzi?
Lelo liqiniso. Uyazi ukuthi nxa bekhuluma abathungamela ibhenki okhuphikile mlambo lapho ujohn mangule bathi bona kule mali engange-$6 billion ebhodayo kuma-informal traders kuma-informal existence ye into yokuqala yokuthi nxa bekehluleka ukuthatha imali yakhona bayingenise ku-formal monetary system emabhenki bazakwanisa yini. So amapholisi akhona kakuqale ngento eqakathekileyo kakube le ndlela zokuthi abantu bajabulele ukuthi bafake imali emabhenki ukwenzela imali yakhona isebenze ingene esigayweni sokwakha umnotho.